izwe lazi leAfrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa namazwe lawo wonke. Thina besikeinye futhi umhlangano kadethilawo owama-carbon credit e-climate change e-Victoria Falls belukhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampisa ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la isicina njani ngapha sizandinika imali ze-climate change, i-China la isitsho njalo, i-Russia la isitsho njalo. I-Africa yiyo kathesi esikusenta or i-global emergency development ngenxa yokuthi silawo sinama-natural resources abawafunayo ukuze baphithulise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumfuninisishaneni. So umuntu ozaba khona i-controlo i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulokesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokuneshwa sinabakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abalaba anamusha babathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN United Nations kusiya phansi. Sithathe ukuthi ngabe e-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye balandelele ukuthi i-Africa kathe wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa amajaha wonke e-Africa izigqatshwe ikithi siba iyabekwazi wathi siwe kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangafuwa inokuthi badlale okuncane babeje bevuma basayine kuphela. Yikho sibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebefima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa ithi nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu bami
inkinga ikhona asesekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuza. Yikho ngikuthiwe khona ukuthi inkingazi sibilitiile i-Africa iku-leadership abantu bale besele abantu bengazile ukuthi kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazile ukuthi kuyini khona ngani nabasakazi njengasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ngijala siyafundisa abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zibengibesala bengazi lutho abakhokhela abaqhubeka besona i-Africa izoziyendawo.